kuqakatheke kakhulu ngoba izethinanzelele ukuthi amanye amabhizi empophoma ebehanjiswe koguthu ngale emashingo province. Amanye amabhizi atholakala enkulumani, amanye atholakala ngobulawayo south, namanye amaprofisiensi asemahati. So kuqakathekile ukuthi abantu sikhangele ngoba itshengise uzulu ukuthi yinhlanganiso ezimele engasetshenziswanga amabutho ezimbabwe. Izethi iyatshengisa kaningi ukuthi yona isebenza njeZANU-PF. Abantu kumele bantimuke lokho nxa sikhuluma sithandabuze sikhulume ejwayele ukuthi izethi imisebenzi yayo hhayi iyasholisa. So kuqakathekile ukuthi abantu nganikeza ithuba elokuthi bakhange bengathembele into bazibone ebulenjini. Siyazi ukuthi nokuthi ungatshayi inombolo uthi wena *265#, uzathola lokho uyabuthola utshengisa ukuthi kungabe kuyizinto ezitholakala ezethu. Kodwa kuqakathekile ukuthi umuntu akhangele iphepha lezethu ma besi-infection ngoba okusebulenjini kungabe kushiyaka nalokho okuvokazikona lezayo engiswa abantu. Kusela mhlaka 27 inkwekwezi kusiyafika mhlaka 31 inkwekwezi. Kuqakathekile ukuthi abantu behambe bekhangele behlolisise yonke into, iminyaka yabo yokuzalwa, i-adresi abavota khona ngoba sesinanzelele kaninginingi lethi thatha amabizi kahlakuindawo.
Nxa umuntu engasahambanga wayahlola imininingwane yakhe kwasokutholakala mzukwana okhetho ukuthi kukhona okungalotshwanga kuhle, kuyahamba njani khonapho?
Kuyabe sokunzima ukuthi kuthinte ngoba singasofika abantu basebaningi emzileni iseya kwenzakala khonapho yikuthi kwesinye isikhathi batshele ukuthi maneceleni kumbe bewutshele ukuthi igama lakho litholakala ngathi itholakala emayadi wena uhlala ngale isiya kweluvele. Okuzakwenza ukuthi umuntu kwesinye isikhathi enganelisi ukuthi ayivote. Abantu bengenzi ukukhangela izakwenza ukuthi abantu abaningi behluleke ukuvota.
Uthilo ekuqaliseni ukuthi amabizo abanye ayehanjiswe kwezinye indawo lapho abangatholakali khona. Likubone njani lokho njengoba uhlelo lokuhlola i-voters roll lungakavulwa?
Ke besibesathi sukujesta ku-isiliyane ka-nyaka 2020. Athi sekukhangela khona amabizo abona ukuthi amanye amabizo ebengahanjiswanga indlela, yikho lapho esabona khona ukuthi ingabe kulobugqibi.